Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyetenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyetenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Sakhala ngayo kusadak yakithi yindaba ye-voters roll ukuthi ivoti zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi zithumela ama-messages ukuthi sithingele kuma-WhatsApp group besebenzisa i-voters roll eyenze after ama-i-voter registration blaks. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanyiswa as long as ingema-voters roll kuza sisuper phambi i-voters roll isinaba njalo sisebenza lamanye ama-civic organization elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yenaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo lesadakhe sitshelile ukuthi kule ndaba e-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise isadak sikhothi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba isadak ilemithetho ethize ekhangelane njengokhetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state yesadak kumele ilandele imithetho le efakwe yisadak. So ngenye indaba lathi sizama lakwisadak sizama ukuphusha ukuthi isadak isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa mabandleni ama-political parties labanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla le-ZANU-PF uMnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Ivele lebandla elibusayo liyayifuna kodwa ngenxa yokuthi iZEC ile mgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll leyo ngoba lathi siyabesifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikazulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngisho la ma-court awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe iZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu abathi bagijima baya ku-African Union ngabantu abathi bafuna ukuya angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Belief Gawule laye okubandla leli ulombono ofanayo.
IZEC izanika wonke ama-political parties kubiza kukhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspekta i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo awo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye bezibethi kwesathi nxa besiyakhethweni becine bevota besebethole ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho okusenzakala kuqala. Ngokunjalo-ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kanti vele lona ukhetho lunini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane. Inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe. Angeke bathi nxa sebeku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangela ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo. I-SADC yinto yabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni, abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kusuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North eDale lePhalamende umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.